think i-health committee esibelayo besikhuluma ngakho khona lokho ukuthi sesile challenge ukuthi ama-nurse amaningi ayaphuma ayahamba and kuma clinics ethu i-staff sangkhona sesisincane oso kubangela ukuthi abantu esebethatha isikhathi eside bese clinic like umuntu akwazi ukuthi efike ngo-7 eclinic aze ayephuma even emini even after lunch ngabo-3 because ukuthi i-staff sangkhona sesisindutshwane sibili sikukhanyelile besikhuluma ngakho.
Lingathi kodwa lokho bewuqhuba kuhle umsebenzi njalo abantu babuya bethola usizo.
Okay, abantu bayaluthola sibili usizo and asingeke sithi kuyasebenzeka, kuyazameka ukusebenza but akusebenzeki. As long as umuntu esenza umsebenzi abantu abangu-3 kumbe abantu abangu-4 eyi-1 kuyabe kungasebenzeki and at the end of the day ucela senza umuntu lwana engasabi nothando lokuthi aqhube umsebenzi wakhe ngendlela eqondileyo because of i-pressure abeselayo lokudinwa yena ngokwakhe because laye sikhuluma ngomuntu phela. Kungaba kuse-Stone Group, kungaba kuma-local clinics, kungaba ngathi i-staff sethu sesisindutshwane nama-doctors konke sokukundutshwane. We might get like usizo laphana lalaphana but vele kakusasebenzeki. I think we're having enye i-meeting, abanye besithi kungaba njani ukuthi kube lezakhamizi zibuye zizoncedisa. But in terms of umsebenzi wobongikazi kuyabe kungavumi khona lokho.
Kuyini njalo okunye la kukhulumayo ukomiti yenu kweziphathelane lempila kahle?
Okunye ngathi sikhulume ngakho it's about indaba ye yokuyahlaba ama-injection ethu le ye-COVID. Khathesi nje ngathi ama-statistics ethu for i-second dosage ibisesephansi nje kancane abantu bebengaka sukumeli phezulu ukuthi bayehlala.
Ye, kodwa lokho elibakhuthaza.
Ye, abantu lokho esibakhuthaza ukuthi kumele basukumele phezulu bayehlala ngoba into esikhangelane layo ukuthi impila kahle yethu ye eqhakathekileyo okungangokuthi kumele ukuthi abantu sisukumele nini phezulu ngazo zonke insuku zethu ezokuthi abantu nxa sikhuluma ngempilo kahle because we're saying ukuthi i-first dose it was about 54,213. But now sikhayelele ukuthi kuhlabe abantu only 12,409 and 52% being female, 48% being male. Kube kwaba ne-challenge yokuthi abantu bathe besiyahlaba ema-clinics, amakhadi beqalisa ukuyahlaba, amakhadi bokungela, okungangokuthi amakhadi kuthe kubuya yona le 50,000 amadosa ngu-50,000 ngokulamakhadi angange 4,000 kuphela akade yenzela abantu but sithole indaba ezinhle zokuthi i-government isi-issue out amakhadi wona lawo akade silela okungangokuthi abantu bona laba abaqalisileyo ukuhlaba sokumele babuyele baya-enthelwa in information yabo yonke kumakhadi wona lawo.